Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxalo nkosikazi Sithembi Sonyoni, umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngokuphathelane labesifazane njalo emela inkayino edale lephalamende engowebandla lezanusiwe. Yena okhuthaza ukuthi abesifazane basungule amabhizinisi bephathiswa isikhwama sikahulumente. Asizweni echasisa ngalolu daba kanye lokunye okungaphathisa abesifazane.
Siyalibingelela Mashaba Zulu, Sithemba umnyaka ka-2023 uzaba ngumnyaka omuhle ikakhulu kubomama. Omama ngabantu abasebenza nzima emagumeni abo lasezicintini zabo, kodwa bese bekhinwa yizinto thize ezibenza babuyele emuva. Okokuqala, abaningi bakhona bathwele kanzima balenswelo zokuthi bangabamba ngaphi ukwenzela ukuthi baphumelele, ngoba ubuya ngasobo abuqedwa ngokuhamba ucela, buqedwa ngokuzisebenzela. Abanye omama bayazisebenzela basebesithi ngqe, bephelelwa ukuthi kuyini engingakuxhuma la kungenze ngifike laphana. Iministry yami-ke iyancedisa omama ngezimali. Besicela ukuthi omama lingaze lesaba, lingaze lakhineka. Lapha ewodini yakho kukhona umuntu we-Ministry ye-Women Affairs, hamba kubo uyobatshela ukuthi kuyini ofuna ukukwenza. Njalo kulezimali ezinjengeze-Community Development Fund, le-Women's Community Fund, i-Women's Bank lesimetko, bese bekuncedisa-ke ukuthi ungazithola njani lezo zimali. Abaningi bethu sihlobo siyasithi singehluleka kanye sibe sesibuyele emuva. Imali le ngeyenu ifakwe ngupresident ithi Mnangagwa for you, lilungelo lakho. Hlangana nini-ke libe ngomama, libe babili, libe bathathu, libe bahlanu, lihambe lifake iprojekthi yenu. Lingaze libone ukuthi akusebenzi kumbe kabalincedisi kuhle, qansanini liye phezulu. Lokungifonela mina mathupha lingamfonela, ngoba yikho engakukhatshelwayo ukuncedisa omama. And kangaze ngehluleke lapha engithintwa khona kuthi wemama la kuyehlula. Siyasibambisane nje makhosikazi kuthi qupha, asenzenini u-2023 abe ngumnyaka lapha esiba ngabasuphuni khona. Abenhlupheko sisuphune ubuyanga, sisuphune njalo zonke izinto ezidonselwa omama emuva.
Ungasichasisela ukuthi ugatsha lwakho luthini ngekusasa yabantwana?
Namhlanje ngithanda ukuthi ngiqonqosele ukuthi isizwe kasakhiwa ngumama yedwa, kasakhiwa njalo ubaba yedwa. Uma sifuna isizwe sakithi siqhubeke sisakhiwa, asakheni abantwana amafana lamankazana ndawonye. Abafana abaningi sebesemabhawa, sebesema-growth point, bebhema izidakamiswa, benatha okudakayo. Asibancediseni abantwa bethu ukuthi babuyele emakhaya, babuyele esibayeni, bakheke, benzele ukuthi babe ngobaba qotho abakusasa. Obaba balezivindi, obaba balesimilo, obaba balezwelo, obaba bahlonipha omama, obaba basebenza kuhle lo muntu wonke esigabeni. Ngoba singabayekela besemabhawa, yibo abazaqhubeka behlwangula abantwana, yibo abazaqhubeka njalo bediliza isizwe. Asibakhe ndawonye abantwa bethu, umntwana oyinkazana lo mntwana ongumfana, ukwenzela ukuthi kusasa bathathane phela bakhe imizi yabo eqinileyo, imizi eyakha isizwe. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxelo nkosikazi Sithembi Sonyoni, umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngeziphathelane labesifazane njalo emela inkayino edale lephalamende engowebandla lezanu-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami esithandekile Msango, ikhonapha e-Washington DC.